Lokho kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubani izanu-service umsebenzi uviolence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belithuthuzela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGogwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo uMnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilijumi lanye, 10,777 votes. Wathi uMnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,800. UMnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale enkabazwe.
The Revolutionary Party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midland Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, a mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGogwe Kabuyoni lenkabazwe. Unqoba kwethu eGogwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for, it was foreseen, it was always on the way. We are happy, predictably. We are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process. It returns the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Akusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokhu. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu. Akusimangalisi. UMnumzana Tafatswa Mukwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina njengetipu sifuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni kokubani izanu-service umsebenzi uviolence, lodlame lokuvikela abantu bethu, lokuzama ukuthisosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke nendaba yokuthi sivalele ukubana siyekampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke i-supported iyaphakama njalo abantu banethemba. Khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili, siphakamise-ke uZulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka-ke ivoti yona le ethiwa ivote share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo ele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi. So siyabonga abantu ngokusisekela, siyabonga abantu ngokusivotela, sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi le free blames kuyinto ke okanye silungise free indaba yama-reforms. Sikhuluma ke abantu basesadiki le-African Union kubana nxa siya ukhetho luka-2023 kulungise ke indaba zama-reforms, ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota. Sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi kungaba nabantu kuthiwa abakwanti ukuzivotela more than 1,400.
Ye, ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu, akuladlakela okade lukhona. Liyakhala nje kube
liyazakala ama-journali athwayo abantu bethu balinyazwa. Asonto yokukhalakhala into esegqekeni ubani izanu pef nxa isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo. Siyabazi kusukela 1980 besebenzisa i-violence against their opponents, baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu, bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive lokuhlive, yikwenza kwabantu bezanu. Kodwa thina loo sizikhuthimise ukubana kube nemguquko yelizwe.
Pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu?
Siyaphambili sadeploya sobe ngama-peace ambassadors ukubana kulungise indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni.
Yini la ama-peace ambassadors?
Ngabantu bethu ke azabe behedise ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu tethu ingasebenzisi i-violence emakhaya.
Umnumzana uStalus Gift Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe laye eseCaribe. Ukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokeli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi ucacile. What he is simply saying is abantu abafuna ukusetha i-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondani. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo nguye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi liswe izilungisiswe ngoba ngakuukuthi umuntu kukhala ngokuthi i-legality that is being perpetuated that illegality must stop. So that's the long and short of it. Simplesaying i-congress le kayini inkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthethwandaba?
Ye, inkantolo yokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitshoyo ile ngqondo bekayilanga. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye indaba ezakhe zenzakala, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi-ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi it's an agent application. Ngabe kusitsho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye amakhesi, ikhesi le iyekishwe kwamanye amakhesi that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyana elandelayo ibe isithethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokhu lolani udaba-ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi?
Lolana so agent application lena i-application ye-declare. I-declare ithethele sesitsho ukuthi i-court yayi-declare ama-rights ukuthi no into le kayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise we want that kind of a declaration. So khathesi sicela ukuthi i-congress le imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kucace kuqedele kuyaludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olushukela ngale.
Umnumzana Ngqobani Sithole, ligqwetha likamnumzana Sipeth Msengezi, sixoxelaye ekobulawayo. abakubandlala ezanuphefu balile ukukhuluma ngodaba lolu. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Waye ngumongameli wakwele Angola u-Eduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. Besatshwa ukuba i-Zaporizhzhia nuclear power station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namhla. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele. Ububulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba yinkosi yamthwakazi. Siyawamukela kuhlelo ubaba Khumalo, kunjani wa?
Ngiyabonga mthwakazi, nindanini.
Hayi, siphilile kakhulu. Siyakwazi ukuthi-ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Akusithethi kume njani, ngoba sizokuthiwa-ke le mazweni abantu bayalungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lwalo.
Kuthiwa iyabopha mthakazi, iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha e-South Africa. Abe-UK nabo bayasisiza ngezimali, abangenelisi ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngizo langezinkomo, abanye base-Plums bathi azilandwe khona, abanye base-Phelabhusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela, ngoba imhlahlandlela bayazi abantu 22K kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlolo.
Ye, singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaninganganani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kuzima ukutho msakazi, ngoba i-transport sisacelile ebantwini, kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu, ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha, sicabangela sifuna kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hhayi, asikabi asingeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini.
Yes,
kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona, hhayi, kuyanyakaza.
Singathi-ke kuqakatheke kangakanani ukuthi kunanzwe usuku lolu?
Usuku lolu luqakatheke kakhulu ukuthi lunanze mthakazi, ngoba inkosi uMzilikazi yakha lesi sizwe, siyasibiza ukuthi umthwakazi, isizwe esigoqela ama-tribe ngesintu sithi inhlanga ezicike zingu-13 ezihlukeneyo. So lubumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni, yikukukhumbula uMzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona, esihluphekela lesi sizwe ukuthi bumba. Akufanelanga nje sokuthi hhayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula, kodwa sizigqaja ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga inhloko yesikolo, kodwa inesipho nesiphuthu sikaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokukhula.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi msakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kubabekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-region isadi. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholi ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukuthi sithi ngobani ababe bekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo, kube sokusithi le-UK le ndaweni eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho mhlonishwa, ngoba thina siyisizwe esisakazeke indawana yonke. Thina ese-South Africa nasebutswana kulula ukuyasekhaya, kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika, because lapho abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi labo ukukhumbula, ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu. la esala kona. Senga fosu kumabani, sisi tabu gati.
Ye, pose lukina baba kumalu.
Bashabe Zulu, ngitikini lapeli kona. Ekaya, kwa Bulawayo, emakaya. Sanga nini mtatandela, kaka 10 September. Mwinyama ayabina zani, sabe sikita, sikia.
Ye, loge, umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhongola Khumalo. Wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi, umndeni wakuKhumalo. Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli ngiyabonga njalo kwamukela kuntungami kuhlelo lethu lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje nizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMathewu chapter 6 verse ka 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho ngakho ke yananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okokuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi thatha la matshe uwenze abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu selambi ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anya chova kakhulu ngizila ukudla amalanga lamaningi ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuza sithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu usukhutha ke umvuzo adekumele uthole kuye uNkulunkulu ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuyo uNkulunkulu ngakho nguye okumele abekwazi hayi khona abanye abantu ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili izwi likaNkulunkulu kuyabe kungaseyikho ukuzila ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungenela izwini likaNkulunkulu yananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu ungabi ngumuntu wana osuhamba uncolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila kodwa ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwazi abantu vele bengaboni lutho kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sisithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza uNkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinwa lakusasa. Weze midlalo iqembu le Highlanders Football Club linqobe ele Cape United nge 2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeBapafield Stadium muhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le Highlanders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya, kuthi ele Cape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leManyika Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1, kuthi ele Herentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu le-Australia emdlalweni wakuqala ohlobo le-1-day international oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uchayi bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilashekelwe ngabadlali bonke, kuthele Australia seliphendula libuthelele amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa imigli order yiyo-ke ephambanise zonke izinto, ngoba at one stage 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi izibapho izafaka amaranzi athe xaxa, kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le-betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcinisa ichayi 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhlazingamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhlazintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-1-day international yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu leBulawayo City, uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokuqualifya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni etshiyeneyo, kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika be-represente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo, njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Loyo u-Isaiah Umsolwa, usomnotho. Isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngisecholotsho, isigaba sakithi kuthiwa yiJoha. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando, ngoba ekuqaleni bengine-album ebithi yona Umzilikazi, right? So leya ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasokuthi ke kuthemva kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona ende engubani ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi ngithe mase ngikwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu, izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele isiyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe ngekhingi. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 28 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi uMzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe bazongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu niyijabulela ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonge kakhulu nakubalaleli bonke be-Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etsholojo ongadinelwa kusasa mfowethu. Sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo egogwe kabuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa kukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.